Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlangana njini konkwenkwezi 2024 ngokhefu dobe. Endabeni zethu lamhlanje. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authorities zithi azisenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi.
Lapho anti ukuchasilwa kuthi hayi besine-contractual obligation nomuntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa khonoku.
Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamaZimbabwe ngama-American dollar athi amaZimbabwe gold.
Isukela tatarika la bekumele ukuthi into le ilingakayindawo likhangela ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho oleZimbabwe Revenue Authorities zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Izikhulumeli zezisebenzi lezi zithi zifisa ukuba abahola imali ephansi ekufika phose ikhulu 90 Zimbabwe gold bafuna ukuba behole i 300 Zimbabwe gold ngenyanga. Uhulumende uthi usahlolisisa isikhalazo zabo. Bakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola eMelika athi iZimbabwe gold kumbe iZig. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kunzima ukuba uhulumende emukele imali entsha yelizwe kulabo abadinga ama-passports. Umsekelo womphathintambo wezemali uMnumzana David Mnangagwa usanda kubika ukuba kabasokuze bemukele iZig ngoba bavumelana lekampani yakwaLithuania ukuthi kumele bebhadalwe ngamadola eMelika athi imali yawale Zimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolo sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube umhlanganiso we-Freedom Alliance nomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lengxoxo.
Into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esibhakeni sokuthi i-duties zasethathwa yikubona-ke yonangwako uhulumente sekufakelwe wancuma ubana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama-taxes lento ezinjalo nje. Lapho anti ukuchasile kuthi hayi besine-contractual obligation lo muntu waziphathela imishina eyokwenza ama-e-passport lawo, yikho bebelokhu besamekwaphana kodwa kusalungisiswa khona ukuthi hayi kuphume khona phana abantu bebuyele ukuthinto la nxa befika bengabhadala ngayo leyo iziki kumbe amadola lawo ngoba anti abona okunye futhi kuthi kona siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar kusalungisa izinto eziningi kumele kube lama-period change lento zonke esifana lazo nalezo. Nxa ufuna i-passport isebenziselani i-US dollar beyifake emqameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi iyedola labe ngasafunakali ngitsho.
Ncube, ngiyakubona sibili yatshiseka.
Uhlupho bakuchuma lilodube khonapho. Uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo. Kanti uhulumende oplana izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki izinto. Athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar, sikhile izikwelede zikabani lobani. Uhulumende ohlelekileyo lo akukhangela ukuthi wothi lesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale. So abantu bakithi bahlupheka, so asiqale nini ngale ifezi senza izinto ngalindlela ngalindlela. Kodwa bona bayagudlukela athi nxa esephakathi sebona ukuthi isiziba siyatshona lesi ngibizo segalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tensi ichuma selireactor ezintweni sokulitshengisa ukuthi no lisuke laginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo hlala nini phansi lingukulumeni njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ichuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakala ngoba kumele libe le nto okuthiwa libe fasite likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje in 2 years time zikhiphe i-US dollar zifake izikhuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi lilizimpumputhe lisiyangisa kakangaka likwenzelani
khonokho
yikho ke engikuhloyo Ncube asikuthi kungene kuyimpumputhe into ezibonakele zona zena yikho uhulumende ethona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-1 sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoko ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kulento ezinjengazona lezi zomele ziqale zinjani zenzakale yikho into kodwa hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hayi akuphume wonke amanye amakhazi la kusebenzele iziki ngokwayodwa so izinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalele phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so kunokutho yikho okwenziwe ngurhulumente wakho kanye sibili Ncube baba ukuthi ona sikhangele into ezinjalo yikho ubona siloku sine multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyo ezidola buya layo nxa ule ziki buya layo kodwa kumaphasiwodi abanayo kade bethona hayi okakathi sathathani iyedola kuphela kodwa lapho kumaphasiwodi ngepressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso Ncube esokuthi kona sizawuthi hayi ole ziki ngabhadale ngeziki oleyezidola ngabhadale ngani ngeyezidola yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicubula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo so kumele umekiswe noma ubona ukuthi hayi isinqumo lesi asisebenzi Ncube
Ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngaye umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kutshengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kule shefu nxa ngingambuza uchuma ivalu yezinke elithe liyikhipha bakuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa le uhulumende wenu lo ufana ustep father ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi labantu abakaba ngu-10 nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamaziga abantu elibakweleta selingikhona lisi tshela ukuthi kulamakhontrasela wenzani kuyatshengisa ukuthi silivotela nje ukuthi ikhokhela nini kodwa kuyalehlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe liviza lonke uhulumende wonke wezani nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngetwabona iziki kayisebenzi kube lalavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u-13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over isifem eli moment ngabo-ke yikubona ingasoze iluse ivalue etheatre so abantu abayidawutayo ukuthi iziki iminjani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena ulayo uyathenga sokuthi izinto ezisecaca sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value ngake sikhuma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi bona sithi hhayi singayenza into enjalo ekubulalana sodwa ngoba into ezi kaningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubande leZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabo phatha intambo ababili abakurhulumente wakwele-Israyeli asefuna ukuba kwaziwe ukuba impi ephakathi kwelizwe leli lehamas izaphetha njani lokhu kwenzakala amazwe amaningi ikhala ngokubulawa mahlayana kwabantu abaningi egaza libutho lakwale-israyeli uhulumende wakwele Ukraine ubika ukuba walwisana ngamandla lebutho lakwele Russia elihlasela ezigabeni eziningi empumalanga yakulelo lizwe. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lamhlanje ke silenduna kuzasitshela ke induna uNtumbane. Nduna siyakwamukela ukuhlelwa kusitshela igama lakho lesibongo nduna nkulu.
Ibizo lami ungwenyama Fuyana kodwa mina ngiChief Mayenga uDivizelo uFuyana emaphitha ekhezi lapha.
Ye, linjani ke nduna?
Siyaphila linjani baba?
Hayi mbijana. Ye, akusikele sizokuthiwa ke lomcimbi omkhulu. Ye, uyabongwani baba.
Mhlaka 31 May koFuyana ngekhaya. Umcimbi lo wongamelwe yiChief abantu bakoFuyana. Kuthiwa yiMatabeleland South Province Culture Day Launch eyabenzelwe koFuyana. Kuthi lusuku esiyabe sibungaza khona ngamasiko ethu. Sitshengisa ngokugida, ngokuhlabela, ngokugqoka, ngokudla njalo njalo.
Likwenzeleni khonokhulu?
Ake ngithi inyanga yona le nyaka siko umhlaba wonke jikelele. Lokho uholwa United Nations. So kwasekubuya-ke emazweni wonke athe chithisaka nje umhlaba njengokungaka. So kutho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le national culture day launch. Kusuka ku-national kubuya ku-province, kusuka ku-province kuya ku-district. Abantu-ke sebengakwenza ezigabeni zabo. Kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathelela ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathaleki ukuthi sikhulu singanani, ngokuthi bangobani, bangazizwa bebancane, ngoba zonke izizwe zinkulu, ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba lamasiko eziyilandelayo empilweni yazo.
Sizwe ukuthi uFuyana uthini nxa ikhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza. Ye, nakho-ke ikhuluma labantu baba Fuyana.
Kutho ukuthi esiza kwenza-ke lapha sithi much South Province, kodwa esigabeni sakoFuyana singamaNdebele silaphana. EmaNdebeleni sibalisa abantu abanjengabeSuthu, abantu abanjengamakhalanga, abantu abanjengabamaNgungu. So yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani. Lanxa sithe thina yimuch South Province, siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kuFuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka. Bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe, njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakoFuyana njengoba sithe yi-province. Bazabe kukhona ababevela kwaBulawayo, bazabe bekhona abazabe bevela eGoli. Wonke laba bezesitshengisa kumbe beze beyingxenye yabantwana bakoFuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zansuku zonke. Ngathi nje ngamafitshane sizabe singebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali. Sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo. Sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalomama uMatshabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulekilela laphana. Sizabe sinentombi zakoJama. Ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakoFuyana. Sengikhuluma abakoFuyana, ngikhuluma labo bonke, ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni. Sinezikole ezimbalwa ezingaphansi kwenduna uFuyana. Ngizaba lesikolo seMbuya, iMbuya Primary, yeMaheche Primary, yeMaheche Secondary, yeMinda High School, yeMinda Primary School, siyeNook Inn ekhona phana eMaphisa, siyeChewondo Secondary, eChewondo Primary, siyeMarinoha Primary, siyeZamanyoni Primary leZamanyoni Secondary. Bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakoFuyana silayo njalo iSontala yeSilongwe Primary. Wonke laba abantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani. Bakhiwe ithimu-ke kugovernment okuyofanele bayilandele. Kuthiwa our culture building Zimbabwe brick by brick. So yonke into ababeyenza yabihambisana naleyo theme, kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani. Ngaphandle kwabantwana laba esikhulume labo esingibabalise ngaphezulu, nezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala. Sileqembu okuthiwa emgijini, sileqembu okuthiwa izonda mthakathi, labanye nje abaningi. Kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi endulo kwakusenziwa njani, kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona.
Ye, siyayizwa leyo-ke induna uFuyana ukhona ngale-ke eMaphisa. Sibonge kakhulu baba Fuyane, ungajina lokusasa wakho.
Hayi, lathi siyajabula.
Ngena manyama
sina masibili
baya wagcina
masibili
yebo kwamanje so isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Siyahlanga sonke ezithandekayo ngalolu suku njalo sivuselelana emoyeni yethu ngoba namoya yethu ihlala ihlukumezekile idinga ingatholi kwesinye isikhathi idinga ukubana siyivuselele nxa sisesenganeno ngoba ngale kwethuna siyabe singasekho isikhathi sokukhumbula ngempilo zethu ngoba ziyabe sezedlule. Namhlanje ke ilizwi lethu sizalithola ngokuloba kwaHezekiya chapter 37 sibale amavesi usukela ku-1 siya ku-5. Kufundeka kanje verse 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawa mathambo uthi kuwo, nina mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo iti bhekani, ngiyakungenisa kimi umoya niphile. Leli lizwi nxa ngilibala ngibone ngathi kuyafana lalokho esikubona lokho kwabona uHezekiya. Ungathi uyaphosa ilihlo lakho elenyama lelangaphakathi ulalele ngendlebe okukhulunywa ngabantu endaweni ezijiyeneyo uzananzelela ukubana nxa sikhangela sithi kumbe imindeni yabantu imuli ezijiyeneyo phakathi kwazo kugcwele amathambo omileyo. Ungakhangela abantwana abazelweyo endaweni indawo ngendawo eqinisweni kungathukwa muntu kodwa kukhutshwa iqiniso njengoba linjalo. Abantwana abanye olutsha lolu selufana lamathambo omileyo akulampilo. Kuyini okwenza ukuthi amathambo la ome? Kuningi okuhluphayo. Abanye bafundile ezikoleni imisebenzi kayikho. Abanye kuswelakala izimali ebazalini ukubana abantwana baqhubeke ngemfundo yabo besiya phambili. Babe sebesiba nje umhlambi kazolusile bafanele amathambo omileyo. Abanye ke babantwana abazalwayo intsha esakhulayo balakho ukubana bangahlala ndawonye batshelane izinto ezingayisizo. Yikho ubona umhlaba wonke ngisho lakhona apha emindenini kwelakithi abasakhulayo balimele kakhulu ngezinto ezibalimazayo njengezidakamizwa. Abanye ngileqiniso kabakuthandi ukuthi bazithole bekuleso simo kodwa benziwa ngumumo okhona. Kangitsho ukuthi kuqondile ukuthi bakwenze kodwa eqinisweni kambe abantwana benze njani? Ilanga liyaphuma kakulanto abazayenza. Abantwana babe sebefana nje lokuthi ngamathambo omleyo angelampilo. Lakubomama kunjalo. Omama emagumeni yibo okumele baqinise imindeni ime babekezelele okuningi okwenzakalayo kodwa ngenxa yezimo abanye abazifumana bekuzo sebefana lamathambo omleyo. Ithemba lothando likamama kweminye imizi kayisekho ngenxa yenhlupho lengxaki zakulumhlaba. Obaba ke kangikhulumi ke labo abanye yilabana babalekela imizi bayafana lamathambo omileyo. Kodwa ke uHezekiya besesithi lingalahli ithemba, amathambo la alakho ukuphila nxa ekhangela kuNkulunkulu. UJehova uyazi uyabona sikhulekeleni laba bantu asebeyizimo zamathambo omileyo bathole ukuphila. Nkulunkulu abelathi asibusise asinike ithemba singabi ngamathambo omileyo kodwa sibe ngamathambo adinga ukuphila ngoJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sizwe izabatsha eziphethwe nguTaboka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Namuhla sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngokunyelo ukuthi Chef Mhle owasungula iStay Up African Chefs obese eMelika ebukisa ukudla kwesintu.
Ngivuye America kuphelele kwenyaka kamabasa. Ngihamba ngizobambisana lama Native Americans ukubonakalisa ukudla kwesintu. Bengibuye kuzopheka, ngibafundisa, testisa ukudla kwesintu ukuthi bakwazi ukuthi thina lapha e-Africa silokudla okulomsoco.
Bakwamukele njani ukudla kwakho lokho?
Angimangele kakhulu ngenxa yokuthi ukudla kwethu kulobudlela lobumangalisayo. Kodwa into emangalise kakhulu ukuthi ngipheka amacimbi bawadle waqeda du basele sebebuzwa sebeqeda intikati lokhu likuthatha ngaphi.
Uhambo lwakho lolu yikwini okufundile?
Ngifunde ukuthi nxa ungaphakamanga izinto angeke uzube zazo. Ngibe nethuba elikhulu lokuhambela emahofisini kamongameli welizwe leMelika. Ngamukelwa, ngalalelwa, sikhangelele ukuthi siphinde njalo uhlelo lolu. Ngingasahambi ngiyedwa, sembanjiswa ngabantu abanamandla abakwanisa bangcwetise. Ngoba umhlaba lezi nsuku uyamukela into ezishiyetshiyeneyo, especially izinto ze-Afrika zile ndawo lapha e-America. Into efunakalayo nje lithemba lokuthi abantu bafake i-effort yokuziphakamisela izinto zabo. Ngoba abantu abasemhlabeni especially lapha e-America, e-New Mexico, indawo ezingenile ama-restaurant, ngihlangane no-Chef Jumbo onguye ophethe ukudla kwe-Africa lapha. And i-restaurant zakhe zimbili zigcwala okumangalisayo. And abelungu bayavuma ukuthi ukudla kwe-Africa utesta okomgangatho phezulu.
Iwa-ke phambili uhleleni ekuthuthukiseni ukudla kweZimbabwe ngapha eMelika?
Okusehlelweni yikuba abantu abaprojusayo bakwazi ukufikisa ukudla kwabo ngapha ema-restaurant, kukwazi ukudliwa labo babe nenzuzo. Kule Tallinn Market, International Market, banesivumelwano labangcwethi kuqoqa uhlelo lolu ukuthi nxa bekhona abanezifiso abanokudla okulungiswe kuhle okungwe-Afrika, uyakwazi ukuthi akufake emashelfini akuthengise, and then kube yikudla okufinyelelekayo for ama-Africans lalaba abanye abakhululekileyo abamhlophe ukudla okushiyeneyo.
Kwabatsha abakhangelele ukuthi labo bangene kuhlangothi okulo njalo bebona izinga osifike kilo, ungathini kibo?
Into engingayisho kwabatsha yikuthi akulanto ezalula, yonke into ifuneka umuntu esebenzile. Njalo nxa kuwukuthi ulesifiso lephupho, zifundise ukuxoxa labantu abathenjwa inhliziyo yakho, laba sekebeke bahamba indlela yakhona, bayakwazi ukuthi bakuncedise uzithole la usufike lapho ufuna ukuthi ufike khona. Kukaningi empilweni esiphilayo lakhe elizweni lakithi, awusozukwazi ukuthi ubambe into ihlivele ivuthu. Ufuneka ukuthi uzinikele lapho ohamba khona, uzithembe njalo ungalahli isithunzi sakho nxa kuwukuthi wenza into, ungalahli imvelaphi yakho. Kuba lula ukubhekana nobunzima nxa imvelaphi yakho iphethe ngezandla. Njalo umuntu akafunde ukuqala lapha khona ngalokhu alakho. Njalo amathuba nxa ebuya angawadlalisi, awasebenzise ngokuhlakaniphileyo. Singathandi ukukweleta, sikwazi ukuthi konoko okuncane nxa singaqalisa kuyakwazi ukuthi kwengeze kancane kancane, kuyafike lapho umuntu afisa ukuya khona.
Siyabonga ukuthi libe lathi kusigaba sabatsha lapho ebesixoxa lo Nkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle owasungula i-Stir Up African Chefs obeseMelika ebukisa ukudla kwesintu. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungathini lokusasa mfowethu. Wezemidlalo namhla sixoxalo Amin Somapiri, kodwa singakangeni kudaba lolu sesikhangele okwenzakale namhlanje kwezinye indawo. Iqembu leManchester City selithole isicoco se-English Premier Soccer League, eleArsenal likusigaba sesibili engalanini yemidlalo le. Emidlalweni edlalwe namhla eCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe, Cape United 1, Dynamos 1, Chicken Inn 3, Simbabura 2, Manika Diamonds 2, Greenfield 0. Akesizwekele kulo manje, Wireza Chisa Spanda ixoxa lo Amin Somapiri.
Uphili wadlala iqembu le-Olympics engayi ku-Highlanders lapho kwaduma igama lakhe lokuthi ngumakanika. Uneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lanye 61.
Qale vele ngingumfana odlala ibhola nje emalokishini khonapha, ngingumfana emalokishini ngidlalela ithimu okuthiwa yiluveve big 11. Yikho lapho engabona khona ngubheri daga 1979, ngile 16 years ngisasengumfanyana. Ubheri daga nguye owayengukhochi wayedlala ibhola edlalela i-Highlanders. So nguye umuntu owayenza izinto zami zabalula ebhoreni. Ngaqala ngadlala i-Olympics where I started playing as a young teenager. U-Olympics ngadlala from 1980 to 1984 lapho esarelekedwa khona.
Pho wangena njani kubhozo uPhiri?
Ngithe ngisuka khona ngale uPhiri wahambiza esengucoach ngo-1985 kulokozeni ku-Highlanders, where I was bought for $1,000. It was a very good achievement for me. Ngingumfana osuka eluveve. Kwakunzima ukudlalela impilo kuzeni i-Highlanders uvelele emalokishini like onjuwe elokuzeni eluveve emagwegwe and so forth. Kwakunzima ngoba abantu nxa ubafika ku-Highlanders bethi uvelele emawesi.
Ngesikhathi uPhiri esiyadlala iqembu le-Highlanders kwangalula ngoba kwakugcwele ke intshantu kuleli qembu.
Bathe besitrakile kwakhanya mina ngilo topless ngihamba nje. Angithi sasivele singabantu esasithenga ngo-85 angithi, but i-breakthrough yayinzima ngoba kwakulabo Douglas Majola, o-Finewell, o-David Phiri, o-Douglas Mloyi, u-Richard Ndlovu, uMabika, uMadinda, uNamo Shambira, angithi ngibe engabakhuluma. So kwakuvele kunzima ukuthi ukungena ku-breakthrough. So ngahle ngathola i-opportunity khonapho.
Esele umnyaka adlalela ithina moya, uPhiri lebhozo yakhe baqala ukutshaya bebhuqa amanye amaqembu kwezenguqu waze waphiwa le gama ngabalandeli baleli qembu.
Ngo-1986 sathatha almost everything, into esayikhuthayo kuphela yiligi saba ngama-runners up. So I had a very wonderful career, but i-career yami yayivele ngiwumuntu ophushayo, ngikwazi ukuthi ngifunani. Ukuthi ngumakanika vele mina ngiwumuntu owadlala ngapha ekanika izimoto. So i-life yami yonke vele mina ngangilungisa izimoto. Ngangilabantu abangu-3 abangikhathazayo. One kwakungu-Joel Shaw, kwakulo Moses Chunga. Then wasusuba lo umfana lo owagcina wabhubha miso, rest in peace, kuthiwa ngu-Debbie Matinga. Those are the 3 people ababenginika i-problem.
Sezilimaze abasakhule abaningi kwele Zimbabwe. UPhiri uthi abadlali bamaqembu atshiyeneyo behleka nje ukudlala ibhola ngoba beqedwa izidakamizwa.
Abafana bethu bakathesi abasafani lathi, sebengene kwezintweni lezi eziningi ezizidakamizwa and so forth. Umuntu engadlala 1 hour 60 minutes inhlanhla kakhulu ngoba ungathi uyakhangela let's take for instance ethimini yami nale engiyithanda i-Highlanders. Abafana abaphilile, abafana lava they must be a system that is like other countries where would be introduced doping.
Yeah.
And it ngoba kathesi ungathi uyakhangela ungavele kube le doping system la akula muntu ozadlala ibhola.
USoma uthi inhlanganiso yezenguqu yezifa lamaqembu enguqu kumele basebenzise ababengabadlali benguqu ukuthi bafundise abadlali bakulezi nsuku ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Chisa Sibani.
Yes, siyabonga kakhulu Chisa, ungadinwa lakusasa.
Studio 7 njani abalaleli, okhuluma ngobandile Nkomo kumalana eSouth Africa. Benesifiso ukuthi umongameli mayengezwa, siyayithanda leyo mali oyifakileyo izigi, kodwa besicela ukuthi evale yonke imali, umthambo wakhe wonke ongenisa imali elizweni nje wonke ungene ngezigi, yonke into evale US dollar, evale irandi, sebenzisa izigi layo uhulumende, ehola izigi. Wonke umuntu uholiswa ngezigi, izigi izoba right, izosebenza. Kodwa engalokho yezinto yakhe yaleyo ukuthi ufuna ukuthi yonke insipi yawatsha yeke izisebenze, kavale yonke imali kusale izigi kuphela. Nyebo.
Yelo ke ngumunye wabalaleli bomsakazo we-Studio 7 osithumeleke imlayezo wakhe mayelana lokho akucabangayo singakaphethi ezalamhlanje. Sesibone indaba ebesigokhela izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo oleZimbabwe Revenue Authority zithi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi. Bayakhala abantu ngokubhadalela ama-passports ngamadola emelika hathi iZimbabwe Gold kumbe iziki. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi kuzima kakhulu uba uhulumende emukele imali entsha yelizwe ngoba bavumelana nenkampani yeLithuania ukuthi kumele kubhadalwe ama-passports ngeyotedola lemelika. Hayi izulukandaba lingakhohlwa ukuthi sile WhatsApp yethu inombolo ethi 1202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 1202 465 0318. So lithumeleke imilayezo yenu ngezikhathi zenu lithi ukuthi lifisa ukuthi senzeni. Olubaliseke namhla ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.